Namhlanje izinhlanganiso sike sabhoda bhoda ezikolo ezimbalwa kubobulawayo besidingisisa ukuthi sibone ukuthi ke kwenzakalani izikolo zivulwe njani kodwa ke sikutholileyo ukuthi ke bekukhanya nje abafundi babuyile esikolo kanye lababalisi kodwa ke bekukhanya kungela kufunda ngoba bekukhanya belungiselela ukuqala ukufunda njengoba sazi ukuthi bekulanga lokuqala lokuthi ke izikolo ziqale begezisa izindlu zokufundela njalo bezenza bezihlanza kodwa ke njalo sike sakhuluma lababalisi bona ababekhanya bemadolonzima ukuthi baqale njengoba nje bathenjiswa uhulumende ukuthi ke uzakwengezelela iholo labo bebekhanya belindele kakhulu impumela yomhlangano oza kuba khona kusasa lomqashi wethu.
Bona abantwana besikolo bebekhona
njengoba ke kuke kwakhulunywa ngaphambilini nguminister ukuthi abantwana kakumelanga baxotshwe ke ezikolo njalo kakumelanga ukuthi ke izischool fees lezi zikhwezwe kodwa ke bebekhanya abantwana nje behambahamba bethwala lokhu lalokhu yana bekusalaphala laphayana kungela kufunda.
Bona kusenzakalani kuleyi ithemu sesikhangela bona ababalisi ukuthi baledlabuzane nalo kufundisa sesikhangela labo abantwana njengoba sizwa kuthiwa uhulumende kasayenelisi ukubhadalela iningi labo ngaphansi kohlelo lwe-BIM.
Yes, sibona kuza kuba lokunzima kakhulu ikakhulu nxa ukuthi ke uhulumende kasayenelisi abhadalele labo bafundi abe-BIM kuzaba lobunzima kakhulu ikakhulu empahleni zokufundisa lapho ekuphathiseni ukufundisa siyakwazi ukuthi ke esikolo lapha kuningi ngokudingakalayo kufunakala ama-chemicals kufunakala lo imithi yokufunda kusayensi yanilani amabhuku konke lokhu yizinto ezifuna imali njalo ke sibuya kudlabuzane lababalisi ngibona engani okuningi kuzamiswa yizinqumo ezizakuba khona kusasa nxa ukuthi uhulumende uzakhwezela ababalisi ke iholo labo ngibona idlabuzane liza kuba khona ukubani baqhube umsebenzi wabo ngoba okweminyaka emithathu le edluleyo ababalisi bebekezela besithi mhlawumbe kukhona okuzaphuma ukubaphathisa kodwa ke kungela lutho mbona ngani ukubekezela kwabo sokufike komlindi yagcina.